Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Yikudibana kweza kusihlwa mthwakazi ku Studio 7 ngesonto kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ugqitshiwe umhlangano weZANU PF People's National Conference, kodwa kulombuzo othi wenelisile na ukubhula umlilo okhona kuleli bandla. Kuyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalele parlamente. Silazo ezokholo, ezamasiko kanye lezemidlalo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu weZANU PF owe National People's Conference ugqitshiwe edolobheni lakoBulawayo. Abanye besithi awusoze uqede ukudlephana okukhanya sokugxila njalo impande kuleli bandla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi ebambane. Waxwayisa njalo abangaba bephehla inzondano ukuthi bazawukhomba onotshwala. Udaba oluhluphayo kuZANU PF ngolokuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMnangagwa engasuka embusweni ngo-2028 lapho aphoqwa khona isisekelo sombuso welizwe i-constitution ukuthi kumele ehle embusweni. Yena uMnangagwa usetshilo kanengi ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka esembusweni isikhathi sakhe singanela. Kodwa abasekeli bakhe baya phambili ngomkhankaso wokuthi kumele eqhubeke. Abanye bathi umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga uyasifuna laye lesi sikhundla. Okuyinto ebikwa isiphehle ukufuthelana okukhulu phakathi kwabasekeli bakaChiwenga labakaMnangagwa. Kumaviki amabili edluleyo, isiphathamandla seZANU PF eHarare, uMnumzana Goodwills Masimiremga, utshiselwe iofisi kusehlakalo esinakanelwa ukuthi silokwenza lokulwisana kuleli bandla. Sibuze igqwetha uMnumzana Pardon Tapfumaneyi ukuthi ubona umhlangano osanda kugqitshwa lo uqeda na ukufuthelana okukhona kuZANU PF.
I see your conference eyokhetho abayithi elective congress liyana bayenzayo ezamele ikhiphe ozathatha isikhundla sika sitting first secretary weZANU PF. Ngibona nje ayikuba mischievous kwabantu nje even within the ZANU PF ukuthi beqalise ukugijimisa indaba ye-succession, because ubaba uMnangagwa la nxa simchayela yena ithemu yakhe kayikapheli, kanti umuntu uzakhitshwa njani esasanda ukuqalisa. So yi one thing nje engingafuna ukuthi ngiyi-observe ukuthi hayi, kanti sokungani sokutshitshwa sokuncane indawo upresident usanda kungena lo. But phambilini lapha yikho esifuna ukugayela khona ukuthi nxa sokufika ekhethweni elokuthi ngubani osozamela ibandla leZANU PF, and that will be possible kubo 2027, lapho yikho kungaba lenkemenkeme yendaba. But lapha la mboni mina Nkomo, kuphonga ukudonselana nje, kuyadlula lokhu Nkomo lo.
UMnangagwa ubona echiya mpela isikhundla njengokutsho kwakhe yini, kumbuzama ukuvala abantu nje kuphela lapha, kanti lo Chiwenga laye engaba esifuna yini isikhundla lesi?
I-credentials yakhe nxa ngikhayela mina, ubaba usesebenzile, nxa ekhulume esithi hayi yena useqedile, mina ngibona ngani useqedile ubaba la? Amboni mina ukuthi uzafuna ukuthi ethi 2028 echove ephambili. Chasi 2 years inaweza uya wesefunani. Amboni minangomo. Nkaila lapa spreti sata kilapa. Uteta bantu wahamba na weplazi nilaki. Iba chengisa. Ukutu ya lima. Inkomo zikona. Ama litas bamba babona. Mina nkengi. Ungaboni ndoti siku chengisi ispaya sayo. Ayi ya chengisi kuta. Ayi indote indote ispaya. Usele nda ulapa aza hamba kona seri taili. Ngumbono wa minangomo nkaila konoku. Mbona ngani mina bamqambela manga mina umntana mbona ngani uyaphuma umntana but nqa ana decide ukuthi elalele omama laba bahlabela la ma youth lawa I think it will be a big disaster both for his legacy and also for all those others ababhizi bedonselana ngingazi ubaba uthiwenga ukuthi angabe efuna laye there hasn't been any indications ukuthi uyafuna umbe kafuni
Umnumzana Pardon Tafumane Ligweta Sixoxela ekwelebhilitani.
The Voice of America VOA.
Sokusele iviki elosuku olulodwa kuphela ukuthi uZulu waseMelika ayevota kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Ndawonye la malunga amadala eParliamente omabili abalisa ele House of Representatives lele Senate kanye lenkokheli yezabelo. Ukhetho lolu luza kwenziwa mhla ka 5 ngolwesibili ngeviki ezayo. Abancintisa ukhetho lukamongameli ngunkosikazi Kamala Harris yena ozamela ibandla lamaDemocrats. Lo mnumzana Donald Trump oyebandla lama Republicans. Okwamanje unkosikazi Harris ungumsekeli kamongameli futhi uTrump yena uke waba ngumongameli weMelika kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma ngo-2021 ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Ababili laba baphakathi kokukhankasa bedinga usekelo ezigabeni ezibaluleke kakhulu ezaziwa ngokuthi ngama battleground states. Indaba ezihamba phambili kulolu khetho zigoqela olwabantu bokuza bona uTrump athi uzabadudula ngobunengi babuyele emazweni abo enganqoba. Kulodaba njalo lwempila kahle yabesifazana ephathelane lelungelo labo lokukhipha izisu okuyinto unkosikazi Harris ayiqakathekisayo. Uphenyo luveza ukuba ababili laba bangutshikilobhanqa. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akukacaci kahle ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho phakathi kukaTrump loHarris ngenxa yokuthi lokho bengutshikilobhanqa kuze kufike namhlanje. Ngakho ke ngokuhlaziya kwami ngibona sengathi asoze sibe kwazi ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho kuze kufike lolo khetho kuvotwe kubalwe ukuthi kungabalwa amavoti lapho sikokuzacaca khona ukuthi ngubani onqobileyo. Okwamanje hayi izindala zombili.
Kumadale omabili eParliamente ungathi kuyacaca yini ukuthi iliphi elizanqoba kumbe iliphi idale eliza kuya kuliphi ibandla?
Ngibona sengathi amathuba mahle nxa uyi Republican Party ukuthi uthathe iSenate ugcine njalo iHouse of Representatives. Siyakwazi ukuthi iHouse of Representatives ingaphansi kwama Republicans, iSenate iyengaphansi kwama Democrats ngenani elincane kakhulu ngomuntu oyedwa sikubale kanjalo. Ngakho ke amathuba okuthi ama Republicans athathe iSenate sibona sengathi makhulu nxa sikhangela. Kodwa ke kusengenzeka lokho kungenzeka. Kanti ke amathuba ama Democrats ukuthi athathe lower house, House of Representatives aphansi kodwa kusengenzeka okungenzeka njengoba sikhuluma ukuthi ukhetho inyamazana eyinyonge kuzuliqede kuze kwenzeke izinto. Kodwa ke lo zabe enqobile ukuba ngupresident kuba lula nxa ngabe iparty yakhe njalo inqobe kuSenate yabuye yanqoba kuHouse of Representatives ngoba kwenza ukuthi inhlelo zakhe imithetho afuna ukuyichaya akukwazi ukuthi akwenze lula kulanxa lezo zindlu zombili kumbe inye yazo iphethwe ngelinye ibandla.
amazwe omhlaba wona ngobunengi bawo singathi ukhona yini phakathi kuka Trump lo Harris afuna enqobe kulolu khetho kumbe sokusiyangelizwe lapho
Kuya ngokuthi kuliphi ilizwe singalinganisa nje ukuthi nxa useRussia ufuna uTrump, nxa useUkraine ufuna uHarris, nxa uyi-European Union ufuna uHarris ngokuba uTrump muzwe ekhuluma izinto ongazikhwabithiyo, kanti ke nxa uyi-Israel ufuna uTrump. Amanye amazwe ke lawo ayafuna uHarris kumbe uTrump kusiya ngokuthi yiliphi lelo lizwe. Kanti kamanye njalo kakusaze kube lomehluko phakathi kobudlelwano balawo mazwe leMelika kungakhathalekile ukuthi nguTrump kumbe nguHarris. Kodwa amanye kuyaba lenguquko enkulu. Ngakho ke kuya ngokuthi yiliphi lelo lizwe.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcweti yehlaziya ezombusazwe njalo ulandela imikhankaso yokhetho lwaseMelika.
Zimbabwe
Kesi ngene kuhlelo lwamasiko
Sigcina amasiko
wethu
Owenze
Zulwanda bazali lamukela kuhlelo lwamasiko Lilami umthembo sithembayo ukeeps to be Namhlanje ke ndomnumzana Muso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu Baba Ngwenya bengelela abalaleli
Siyabingelela ngokudube kubafakazi nakubalaleli
Ye, akusitele ke ukuthi kwenzakalani kusikhatshana nje esilandelayo. Kanye kukhona okuqathekileyo uza kwenzakala emathebeleni.
Kungekudala nje ngolwezi kuyona nyanga esikhangelele kuyo kwakudube sizaya esikhumbuzweni sempilo ebizwa kuthiwa yimbembezi bhagi eyagcina isibizwe kwathiwa igadadi ngenxa yomunye owayezibutho lamangiso ebizwa kuthiwa ngugodadi. Yikho ke sikhangelele ukuthi abantu babe khona ngobuningi ngoba nxa ukhangela le mpi yenzeka ngomnyaka ka-1893 ngenyanga kalwezi 1st November nje kwaba le mpi laphayana embembezi lapho kwahlangana khona ibutho lakithi ngempela libambene lebutho lamangisi lele elaliholwa ngu-Major Patrick Forbes behambisana nalona uRose loyo obizwa kuthiwa ngu-Cecil John Rose.
Singathi ke kholapho kwathunqa uthuli yebantu.
Kwathunqa uthuli olukhulu kakhulu ngoba uzakhumbula ukuthi lapho laba amangisi babe lamadoda abalelwa ku-8,000. Kunabantu ababephethe izibhamu lezi ezinde okuthiwa ngama-riflemen ababebalelwa ku-20,000. Yikho ke sizwa kuthiwa kwabanjana kakhulu nabakithi nabo sizwa kuthiwa ngempela hayi babengazibekile phansi.
Kulapho wavela khona ukuthi uvala ngebheju asikho khona
kunjalo sibili ngoba kukhanya ngani amadoda lana ayele sigogoga lesi esibizwa kuthiwa emakunani esiyiso ababethuza ngaso ngempela kwasho ukuthi amaqhawe akithi lawa asiqeda ananzelele ukuthi into kuyiyona ekhafula ukufa iliyana yilapho esizwa kuthiwa bamemeza abanye bethi uvale ngebheju lokhu uvale ngebheju lokho ekungamaqhawe ngempela ayezimisele kakhulu babudube ngendlela yokuthi babekhetha ukufa befela ukuvikela isizwe nenkosi yabo.
So ke kuqatheka ngalani ukuthi kunanzwe konoko.
Kuqatheka kakhulu yikho lapho okwenza ukuthi umuntu azazi ukuthi ungubani futhi azi lokuthi kubaluleke kangakanani ukuvikela indawo yakho njengoba liyabona nje abafowethu angifuni ngizwakale futhi njengomuntu ole-tribalism kodwa uzakhumbula ukuthi amakhiwo ekufikeni kwawo laphana asebenzisa abafowethu ababevela eMpumalanga ngapho esizwa kuthiwa kwakubaluleka kulamadoda mpela ayebalelwa ku-600 ayevela ngapha ebuchabuleni bencedisa ekutheni kwehlulwe amanye ama-Afrika afana nawo. Siyabona impilo sesiyiphila namhlanje sibona sekulabantu abangalanhlonipho asebefika nje beqa imingcele bekwazi kahle ukuthi indawo lena ingabafowa babangapha kulolu hlangothi lwaseNtshonalanga kodwa kunabantu abafika bezithathela behlala angikhulumi ngezinto ezilamabhizinisi elapho kubonakala kulo mnotho khona bavele bazithathele ngendlela yabo. Lokho kwenza kube nzima ukuthi futhi into yakhona siyi-challenge ngoba siyabona nohulumende naye into yakhona akalandaba layo ukuthi kwenzakalayo. Esesize sesicabanga ukuthi mhlawumbe ubona ukuthi ngoba iningi labantu abathathayo yilabantu abavele besehlangothini lwalapho kuzalwa khona laba abangabaholi bethu. Lokho-ke ngempela kuyabonisa ukuthi into into yaqala kudala nxa kwakulamadoda abambisana namakhiwa ekutheni kwehlule abantu bakubo. Namhlanje labo bantu futhi yibo futhi laba abenza leyo nto esasiyiwa ngala makhiwa.
siyakuzwa kakhulu baba Mgwenya, kodwa ke hayi isikhathi asavumi. Siyabonga kakhulu ukuthi bulathi namhlanje kuhlelo lwamasiko, kungathini lokusasa baba Mgwenya.
Siyabonga, hlanganeni khona kuleni bethu.
Ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba uMbuso Mgwenya, ingcwethi kwezamasiko. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs. Uhlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibona ngihlozi inkosi esithandekileyo. Sibonga leli thuba lokubana siyahlangana kumbe sihlangana singabaphilileyo kungumsa wayo inkosi esithandayo engakhathali ngokuthi sisona okungakanani, kodwa usasinikile amathuba thina esikhona ubana siphile. Simbonge simdumiseke uJehova ngalokho. Namhlanje ke kuvuselela umoya sizakhangela amazwi esiwathola eTestamenteni elidala njengokuloba kwaZakhariya okuyincwadi yokucina eTestamente elidala singakayi eTestamenteni elitsha. Sizafunda uZakhariya isahluko sokuqala, sifunde indima nje ezimbili, indima yesithathu lesine. UZakhariya chapter 1 verse 3 lo verse 4 kufundeka kanje. Verse 3, ke bayisho wena kubo uthi, usho kanje uJehova Sebaothi uthi, buyelani kimi. Usho uJehova Sebaothi, ngiyakubuyela kini, usho uJehova Sebaothi. Verse 4, ningabi njengaboyihlo abaprofeti bokuqala bamemeza kubo bathi, usho kanje uJehova Sebaothi uthi, ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Khepha kabalalelanga, kabangiqaphelanga, usho uJehova. Nanzelela lapho esibale khona kuZakhariya. Aluba yimi engangiloba, ngangaqalisa nje ngoverse 4 ngilandelisele ngoverse 3, kodwa ungasenani amazwi ayafanana. Uthi uNkulunkulu lapha kuverse 4, abantu babantamo lukhuni, abantu bokungathi bakholisa ukwenza izinto ezimbi. Liyathwe ilizwi, ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Indlela ezimbi ngezinjani? Asiyo ndlela lezi kumbe ndama izameva kumbe imigwaqo legcwele amapotholo, kungayisikuthi izinto ezinhle. Kodwa ke indlela ezichuyo ilokhu okwenziwa ngabantu abathi bayaphila. Nxa uthi uyakhangela emakhaya labo esisuka khona esihlala khona sonke, kulabazali abangabantu abadala, kulabantwana abanye ngabasakhula abanye sebengabantu abadala, kodwa abantwana kulezihlobo ezindala lezincinyane. Indlela zalaba bantu zokwenza ulutho kazifanani. Ezinye zinhle ziyabukeka ziyancomeka, ezinye lawe uyazibona kula ndlela enhle elandelwayo la. Into enhle ukuthi yena lo hamba ngendlela embi uyazazi. Umntwana ongalaleli abazali uyazazi, umntwana oyisikliwi uyazazi indlela zakhe, umntwana ongathumekiyo oqamba manga azantshontshe lezinto zalaba ekhaya omele size yena uyazazi indlela zakhe ezimbi. Lokuhamba ayiganga labanye angabuya azochuma ekhaya uphike ulandule ukuthi uvela kwenza ububi, uyabesazi ngaphakathi kwakhe. Phela indlela ezimbi kazisweli ukuthi kuvulwe imilomo ukhuzwe abantu kusa kwamalanga. Indlela ezimbi lezenzo ezimbi lo mazenza uyazazi. Lawe ezakho indlela ezimbi zingakayifika lemphakathini uyazazi. Bantwana linelisakhulayo, lungisani indlela zenu nezenzo zenu, nibuyele kuJehova. Asikhuleke Thixo, siphambule endleleni zokwenza kubi, senze izinto eziqondileyo uwenzele ukuthi lawe ubuyele kithi ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Sintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo umfowabo kaPitan Dlovu uMagodube uthi kungaba into enhle kakhulu ukuba uPita akhokhele inhlanganiso elawula ezemidlalo yenguqu eZimbabwe Football Association iZifa. Kubika uJoseph Njanji.
Udube uthi lanxa uPita engazake batshele njengemuli ukuthi lesifiso naso ukuba ngumongameli wenhlanganiso yezifa, yena ngokwakhe ngakuthakazelela lokho.
Kulelwa zoluningi ngiphola. Kuba ngcono nxa lilidwa ngumuntu owazi into ayenzayo kulo muntu othi alapha sekusebenza imali kuphela kungafase kufika.
Kwengeze wathi ukuqakathekisa imali yikho sekubulele umdlalo wenguqu weZimbabwe.
I-system ngathi yadayilutha ngabantu abangasobe bhora. Iningi kathesi sebengena kubhora ngokufuna imali. Like abanikazi bama-teams bayabhatala whatever, which is paid. Bayabhatala abanye abantu ukuthi benze into ezingasizo zebhora.
IZifa izaqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yayo entsha ezasebenza ngokugcweleyo ngomnyaka ozayo. Okwamanje lenhlanganiso iholwa liqula elakhethwa inhlanganiso yenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA ukuthi liqondise inhlelo zalo mdlalo ngoba zazingahanjiswa kuhle. Lanxa bazancintisa bengakabhaliswa futhi laye uPita engakatsho ukuthi uyazifuna yini isikhundla lesi, abalandeli benguqu abaningi bathi bafuna yena ngoba ululwazi olujulileyo ngomdlalo kanobhutshuzwayo. Nanku udlale waze wafinyelela eNgilandi ku-English Premier League. Sibuyele odabeni lukaDube. Lubaba usele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lambili 62, njalo uqale ukudlala ibhola esasengumfanyana efunda esikolo seSt Patrick's lasesobukazi. Usuke lapho wadlala kuqembu le-Youth Contact Center, wasedlulela ku-Highlanders edlalela iqembu labasakhulayo.
Ngangisithi nxa ngisekholeji ngidlala ku-Highlanders ngama-holidays, asesuka ke futhi sesiye ekholeji nasesisiba lipolisi, ngadlala esipholiseni aqalisa iPindura khona ngidlala kuma-teams e-Therapy Pindura ku-Division 1 ngatransfera naye eGwanda. Ngasuka ke ngaphambi ngaseplumtu ngadlala khona ngali futhi.
Abadume okwamagama kwezenguqu ngakibo kaDube ngabafowabo abathathu uMadinda, uPeter kanye lomuyi uAdam. Udade wabo uEvelyn laye ube ngumgadli weqembu leHighlanders Royals obukhali. Lalapho engasadlali uDube uqhubeke phatheka kwezemidlalo, wafundela ukuba umqeqetshi kanye lokuphatha abadlali umaneja.
Isikhathi lase-province, ngawayo province, ngake ngaba ngumanager for 5 years. Sawina ngama-gold medals lami bonke imanager.
Kudala iqembu le-Highlanders belisaziwa kakhulu ngohlelo lokuziphekela abadlali balo besasebancane, libalolonge ngobuciko, babe ngumthwentwe ohlaba usamila. Abadlali laba baguqela uPita, uBenjamin Konjera, uMercedes Banda, uWillard Khumalo kanye labanye. UDube uthi iHighlanders isaselalo ikhono lokukhiqiza abadlali abalohlonzi olufanayo, kodwa uthi abalandeli bayo kumele babekezele.
Yes, let's save patience. Ngoba o-coach esibalawo, they are good, alright. Kodwa nxa singela patience, sifuna ama-results there and there, kuba nzima ukuthi u-coach ethi 1 year sesikhala sesithi team ayiwini the cup. Uyadinga ama-players, kufanele team go out ema-reserve alangaphi langaphi, sibe labafana, sibafake ku-academy yethu. For example, kathesi njengoba nje ubona i-team yonadlala khona kugcine abafana bephuzu 90 babheke ezandleni zethu ngabo.
Okwamanje uDube uphethe isithupha sokuqeqetsha ese-CAF B lezinye ezokuba ngumphathi wabadlali u-team manager. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
The Voice of America.
Siziqhibe ngehlandla lezokholo namuhla sihamba lomculi osacathulayo oziviza ngebhinca lodumo. Lapha uphethe idlalate lakhe elitsha.
Oh, abalaleli lakufinyelela khona leli lizwe lami lo bengelelayo evidence wakwandlovu owaziwa ngebhinqa lodumo emculweni ekhaya kusezimbabwe endaweni yaseplumpton laphana esigodini sasekhalanyoni kodwa-ke kwamanje ngise-south africa umculo wami ngenza ngise-south africa emculweni ngifike ngomnyaka 2022 la ngafika ngenza khona i-EP yayiningoma ezingu-5 aphinde ngenza i-single track bese kuba ama-featuring so kushuthi ngine-EP eyodwa ne-single track eyodwa njengamanje ngoba kuzophela unyaka ngizolungiselela ukwenza i-EP ezophuma ngo-November.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala ngenkundleni zokuxhumana laphana kuFacebook page lami latholakala ngasesh ibhinqa lodumo ngiyatholakala nakuTikTok futhi ngokunjalo ibhinqa lodumo bese kuthi kuma-bookings mhlawumbe uma ngabe funa ukubhukha ngitholakala kule nombolo 071 91 944 17 iyafoneleka ngiyatholakala nakuWhatsApp ngiyabonga kakhulu.
Ibhinqa lodumo lisigqibela uhlelo lwethu. Ukuziphetha ezosuku nanzi ebezihamba phambili. Ugqitshiwe umhlangano weZANU-PF People's National Conference kulombuzo othi kambe wenelisile na ukubhula umlilo ovuthayo kuleli bandla. Kuyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende eleCongress. Besilazo ezokholo, ezamasiko nezemidlalo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkomo nkololo gwana kwamatukandulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.